Ngiphathi yathembisa ukuthi ngeminyaka isathu kuminyaka esihlanu ithi ngiyasivulekile ukuthi kodwa ngingasithangile kula ma-challenges athize esekusathangile njengithathu njengebizwe lonke ama-challenges okumele sithi overcome them nxa ngisinzakali so-overcome ikakhulu ukuswelakela kwemali elizwe bona ngani sinam i-challenge ikakhulu ngingasithangela ngoba iprofit zekhona kathesi siyafuthisa izisebenzi kakhulu njengezisebenzi njengosingcas zinga-77 ama-challenges leyazohlale khona itzawhope that kuyathi ufika le minyaka kuzenzakele khonokho kwathi kuzakwenzakala.
Ye mnumzana Dube nantu daba ubaba uyachasisa lapho kubana hhayi kulama-challenges ungathini wena
angithi libala lona lelo lazilibala eliyenziwa kakhulu laba libala elazakalayo ngesikhathi se-hyperinflation sesenziswa sesingugavene ukuthi udubu lonke olwenzakalayo i-challenge lo nalo owayekhankasa wayekhankasa ngemva kokuthi esekhanyele wananzelela udubo iZimbabwe ephakathi kwalo ngaleso sikhathi okukuthoyo-ke nokuthi mhlawumbe okwenza ukuthi kube lokugwinceka kube lokwehluleka ukusa phambili imisebenzi kahulumende ekunqobeni lokubunzima yikuthi ekukhampeyineni okwakuthiwo kwakungagxilanga embonweni oqinisekileyo ngokuthi udubo olukhono lungaqedwa njani. Okwesibili kungananzelela ukuthi sisenza i-supplementary budget. Xa usenza i-supplementary budget kwi-environment mhlawumbe ngingathi endaweni elizweni kwi-economy esebenzisa i-currency imali enjenge-United States dollar engadivalueliyo ngokuya kwesikhathi okungabangela ukuthi intengo zezinto zithinthe masine masine kutshengisa ukuthi kulolwazi olwalushota ekwenzeni ibhajethi yakuqala ngoba vele bekusaziwa ukuthi i-government i-collecta imali enganani ngama-tax kusaziwa ukuthi ivele imali engenayo ekwenzeni ukuthi isetshenziswe ihulumende enganani engikuthoyo ukuthi niyavumelana nto kwabudlovu kunodubo oluningi kodwa kutshengisa ukuthi kasiplananga kuhle sisiya ku-election ukuthi siyanqoba sizakwenzani nangitholo labo ababusayo bezuzani PS.
Nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho okukhulunywe ngubaba Dube?
Mina ngiyakunanzelela baba ukubona yes singakuthunza ibhajeti ibhajeti kuyabe kungama-estimate umbona wawubona ukuthi ngizakwenza lokhu ngalokho uma ngenzakala but i-estimate yinto oyicabangelayo ukuthi ngizayenza uma kwenzakeli so ama-estimate ebhajeti engasaphumelelanga ngendlela okubona ngayo kuyenzakala vele ukuthi really ubhajeti oyakuyenzile ukuthi uze kuhambelana nomumo okhona is very true ukuthi isebenzisa i-foreign currency engasethu eyenza ukubana abantu bonke abezimbabwe bathi overvalue ube undervalue i-United States dollar kubanxa ngikhangela vele mhlawumbe ukuthi indlela i-United States dollar esetshenziswa ngayo ezimbabwe ayisiye indlela esetshenziswa ngayo kwamanye amazwe thina lapha indlela esisebenzisa ngayo iyakhama abantu ngasisisira which is very cool ngoba isiliwa kuthiwa
ye nanto-ke udaba mnumzana Dube uyakuchasisa lapha umnumzana Ndlovu lapha ungathini ngencazelo yakhe le
khangela Chris okwenzakalayo yikuthi i-budget uyabuthenza angithi umcabango uyaprojekta njengithi so xa usekhaya ngithi mhlawumbe wena uvela embonqane ubiza izinja zakho utshele umama ukuthi ngicela namhla upheke isithwala ungahluphi ngenyama uyalayo bengusithi uzangena egangeni uthi uzawulisa ibhalabhala kodwa uyakwazi kis ukuthi embonqane amabhalabhala acinakala ngomnyaka ka-1952 uyabe usithi ibhalabhala langikhona uzayithola ngapho yikho engikuthoyo ukuthi ama-protection kumele agxile elwazini ngokukhangela esivela khona lesizamukuya khona uzanakana ukuthi ibhajethi ye-GPA-GMU ngesikhathi se-GPA utenda ebithi wayesithi siza kuhla lokhu esikugolayo sizaqala sizingeli esikubambile esibe sithi kudla that lo oyekuhulumende ngalesi sikhathi uyabe esazi njengoba wonke amaphathi amakhathu la asemindlela namhlanje ayekuhulumende esazi ebona lapho kuvimbe khona. Sisazi njalo ukuthi nanxa ukhuluma ngendaba yama-sanction yindaba elama-process ezathatha ukuxoxisana, ukukhulumisana, ukuhlalisana nokubonisana lalawo mazwe awenza lawo ma-sanction.